Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kuNhlangula 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngeyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga.
Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha.
Umkhuhlane wakhona ukukhanya abe-BCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebawenqabe. Okubangela ukuthi ube lokhu ngani kuyamemetha kuyaphambili.
Inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lwerholo kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489. Asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi se-Midlands. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo laba ababili ngabavele kwele-South Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni. Asebesindile kulomkhuhlane sebengamatshumi ayisithupha lane 64. Inani laba lomkhuhlane lo kulezi nsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu abawuthathanga serious ngokufanayo. So mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini, uhlupho lusebantwini, abantu abafuze ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo. Bathatha lezi mali bazihambisa ebantwini ukuthi zincedise kube yilani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona. But njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe, kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho. So mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende.
Abantu abanengi sizwa kuthiwa amamaski bawagqoka kuphela bengabona amapholisa okungangokuthi besaba ukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Abantu batshona bebhodi iganga lonke leli. So mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing. Isi uhulumende laye seyidiskhadile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebengigada amabhasi and so forth and so forth. Ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile. Amabhasi ehamba egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile. So mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngeyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga. Wonke umuntu uvuka eso njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanse lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number iloku iqansa and iqanso kakhulu ngabantu ababuya from outside the country. Akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani nabefika beswa kuma quarantine centers and so forth and so forth. So mbona ngazathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeni Thornbrook ukhangelile okuzeni lesi sikhiphedlela sikaNkomo lokho kuthiwa kusalungiswa kodwa sesilezi nyanga ezingayo into le ihlasele so mbanza lokhulumende wethu kwakuthatha iserious.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Kubikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihudo esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo babikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu begwabalanda kuwadi 16 ungababuza labaza kuthi othi zizabo ziyabagijimisa ungananzela kunjalo lempopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyagele iziganga lonke okuzabangela ukuthi khonokho vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa. Langapha kibophumulo ngananzelela lathi sikhonapha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokitshi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokitshi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye lokugada lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lalukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve imi njani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka. Ngakho-ke namhlanje sibone i-statement kichwe ngu-UPCCST uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze enelise ukuthi enqabele lolu dubo ngoba kukhanya kuzafuneka amapayipi lezi izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu ngazanthwa amanzi abuye engcolile lawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamapayipi amanzi kusuka kuthintana ngoba konke sokukudala. So u-City Council ngazanthwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho-ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe embe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayengcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi u-City Council replace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonokho kodwa kwakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa sokuneo ngabe kusenzakala emanzini. So siyakhuthaza-ke izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuzakwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbe ozizwe engaphathekanga kuhle esizwisi sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkeza sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe bethe bagula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lo mlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo mubi kakhulu ezibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela, abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yeMelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola leMelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Ngasikhangele kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayelama-reserves foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki onke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account kuma-nostro accounts babelayo le US dollar. Kathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzela le foreign currency esilayo nxa ingavelanga kuma-exports, nxa ingasavelanga u-remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ma-reserves foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes isifiso sokuthi sibe laso, yes kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges wakhangeleleyo, kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize, imali yefuel yakhona iyavela nga, imali yamagetsene le iyavela nga, imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga. Ngoba laba abantu abayibambileyo i-foreign currency ngalesi sikhathi, njalo la ma-prize yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole-foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally. Ngoba ama-prize la ngokuhlanya ungazunanzelele even wona lawa ama-prize e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kule nto eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider i-dollarization, because kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesi-dollarize sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu ngasikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe pho shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla bengakwenza beyibana ngisuselwa ngokwa-US dollar, ngithi eZimbabwe awula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama-price wonke eZimbabwe sebenzisa izindola lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference ekonomi yeZimbabwe. Siyareduce ama-pressure amaningi okwananzela abantu baningi laba abe-China babuya ekonomi yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa umuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-prize sithi nge-rand, kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-$3. Ngoba yabo khanya ukuthi into leyo goli yi-30 rand, so lapha angeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engazikhangela ukuthi besikhangele ukuthi sikwenze lokubana siqhubeke sicabanga ukuthi dollarize, ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009, njalo kunjalo kulula kulama-reserves. Wakubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat, ngoba wayezama ukubuildana leyo capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho, sixoxela ekobulawayo. Uzulu luseveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali inotho yabo nxabe ngehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu lubizwa ngokuthi wakazvitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze funyanwe inkantolo emsulwa ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazi mhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi kuthi umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokutshaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani ye-Drugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungase selilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yenkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloku laloko okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe lelinje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetjwa ngokuqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena le nto ezwe ngoobhadaya Moyo akahambe ayejele abotshwe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisela ukuthi liqede inkohlakalo. Kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengayena le minyaka emiyedlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela lokuthi anti-corruption, anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukureporta ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakala endaweni ezithize. Kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukureporta leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize, usugcina usisiba nguwe osengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe osengathi usulecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu guquluze obukhona osebenze izilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathintambo wezempilakahle uObadaya Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu esetheswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqoka isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo, iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani as long as nxa uyisitizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona ungaselakho ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo nguminista kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abothe ehanjizwe ayelala esitokisini ayecela ibail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi ibail ye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzayalala endlini yakhe ebesevuka ukuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owaye ngukomanda weZipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphephandaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngrove koBulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi salibonani balaleli baka Studio 7, nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamandlani bomama liziphathe kahle, shiya ligcina amadodeni kahle. Ma indoda ingasebenza isukuthi olufuze lidlale ngayo. Lisenze ukuthi belixabana, lisenza ngabomo, litshekise kukhulumeni kwenu nezinkulumo. Khulumisanani kahle, kungagcina ungena ukufa phakathi kwenu. Ngoba nyalazi impela lana abafazi, ma indoda ingasebenza. Kusuka ukuthi undoda belisenza ukuthi nomali kuye busuke ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvume intweni, intwe engalunganga. Hayi cha, mayindoda vela ufuza ngivumele ukuthi umfazi edlale ngawe ingqondo zakho utuze abuye ngo-12 ebusuku etuvele emsebenzini. Hayi cha, vela kwenziwa njalo bafowethu. Namvumela le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda uzigcina ithatha isimo sokuthi kubulale. Ukuthi lana abafazi labe bengakhulumi kahle emlonyeni, zibambeni kahle nani bomama.
Ivuka njani lapho ku-Studio 7?
Hayi, ngiyaphila lapho ekhuma lo lethoba lemfene ngkwabi e-Gauteng. Hayi, lapha kulo mfowethu lo engamuze engathi ukhuluma ngosisi lo wayekhuluma ngomakhupho wathi use-Haberun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka, akula muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hhayi shiya lokhu, umbonise kahle laye ezibonele ukuthi into ayiphathakiyo injani. But lawe mbona ngathi wawukhuluma kuthi engathi umuntu ukuchamisa, hhayi chamisa ndoda, hhayi uyafana lo makhuphe, uyafana lezano, chamisa izinto zamahlona. UGibson wabaqotsha lo Ishmael Ncube ku-MDC, yabo utswangirayo wathi libandla lakhe. So asishiyaneni lalo, asibumbeni ibandla lethu. AmaNdebele ayesaziwa ngezaphu, na ngikhule ngiyimemba yezaphu lakathesi lo ngiyimemba yezaphu, but izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala. Asivuseni wena lo mthwakazi, libandla lakithi. Abadala bethu bona babakamthwakazi ababizaneni bebambane, izaphu mthwakazi Ishmael Ncube bonke bebuye bebambane, kuyenziwa into eyi-1, hhayi amaqembuqembu, senzani izinto ziqine, uvusani iphathi eyi-1 eyamaNdebele, hhayi eyinye laphana enye laphana, njengesonto zamapostori lapha eJubheke yathola omunye ulapha, omunye ulaphana, omunye ulaphana, omunye ulaphana. Asikho lokho, zingake zaphumelela, asibambaneni. Ngiyabonga imuthoba lemfela.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we coronavirus kwele Brazil. asebe banje ilumkhuhlane bona sebe phezu kwesigidi iBrazil ngesibili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu ilumkhuhlane Kutubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kwele Somalia izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje yena ebesithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempila kahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lomhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mboni ngani ungaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyona leyo ukuthi njengoba sikwazi kathesi kule gcikwane leli ele coronavirus, so abantu abaningi besaba kakhulu khonoko ukuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane. So lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing leyo. Kuthi kwesibili ama Republicans ayiwasupporta kakhulu yena uMongameli uTrump. Siyabona ukuthi angani sethe hem, ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe nje nale ukuthi ngumuntu ofuna ukuthi uyehlukanisa abantu ngombala. And uTrump sibonile nje lapha ngendaba kaGeorge Floyd lo olweke kube ngama police eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa. Uyabona so abantu bangani basola kakhulu ukuthi kanti uzaba kuMongameli njani ongazama ukuthi khona abambanisa abantu kuthi okwesithathu kube indaba yenale eyenzakala lapho eTulsa Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo. So yena leyo i-racism eyenzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakaliso lisene sesenzakala ngo-1921 especially nxa ilizwe elinje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli njengokwakhe eminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu. And ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lobandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s. So umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka. Kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi emnyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sisithi kuma double digits uzawina sibila mdle upresident uTrump kodwa kwagcina sibili yena uTrump ewina. Uyabona so izinto zakhona siyabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekhwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikwelile laya kwaba lichumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabonke labodokotela phezu kwedaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.